isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibini mhla ka 7 kuNkwenkwezi 2019 nguNtungameli Nkomo. Kweze kuseni namuhla. Izikolo ziyavulwa namuhla, abazali bekhala ngokuthi kabalayo imali yokubhadalela abantwana, kanti lababalisi labo bathi balakho ukukhalala umsebenzi phezu kweholo. Kambe umongameli Emmerson Mnangagwa engaba esezimisele ukukhulumisana lomkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa na? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izikolo ziyavulwa namuhla elizweni jikelele, abazali abaningi bekhala ngokuthi kabalayo imali yokubhadalela abantwababo, kanti lababalisi labo bathi balakho ukukhalala umsebenzi ngoba imali abayiholayo inlutshwana kakhulu. Kubika uBathabile Masuku.
Inhlanganiso ezimele ababalisi zithi isimo somnotho welizwe singenza ababalisi babeke phansi amakhuba ngoba iholo labo lingeneli ukuba bahambe emsebenzini nsuku zonke. Abazali labo bakhala ngembadalo yezikolo esikhuphuke kakhulu kanye leyempahla zesikolo ezigoqela ama-uniform lokunye kokusebenzisa, ngakho bakhuthaza uhulumende ukuba angenele ngoba isimo singesihle. UMnumzana Thembelani Dube, umsekeli wobona ngokwethulwa kwembiko enhlanganisweni yeZimbabwe National Educators Union, uthi isimo selizwe singenza ababalisi babeke phansi amakhuba.
Thina njengenhlanganiso yababalisi si lokudana kakhulu nxa sivula izikolo, isimo somkhono misimi sinje. Intengo yempahla iqansile, ababalisi iholo labo kaleneli. Ngokunjalo ke ngeke kumangalise ukuthi ababalisi bagcine bebeke phansi izikhali.
UMnumzana Effort Ncube, isikhulumeli senhlanganiso emela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association, uthi umumo welizwe ungagcina ubangela ukuthi abantwana bengafundi begcine besiba izigebengu, amankazana agcine ethengisa imizimba.
Abazali bathwele nzima kakhulu ngokuba nxa kusiza ezikolo kukhwele i-uniform, kukhwele amabhuku, kukhwele ama-ballpoint, amapenseli, kuza kwenza ukuthi abantwana bagcine bengafundi behleze ekhaya. Nxa bengasafundanga bazangena kulokho esithi yibusela ubugebengu lezinto lezi ezihlukahlukeneyo. Abantwana abancane abangamankazana basebethengisa imizimba bezama ukuthi bazuze ukuphila.
Umongameli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Association, uMnumzana Obet Masaraure, uthi isimo somnotho esikhona elizweni senza kube nzima ukuba ababalisi baqhubeke besebenza ngeholo abaliholayo. UMnumzana Admire Ngwenya, ongumzali olomntwana ofunda ehlala esikolo, uthi imbadalo yesikolo ikhuphuke yaphindwa kathathu.
Mini problem enilayo mayelana ngempilo yalapha eZimbabwe, into eziningi zikhwelile, le fees ikhwelile. Mambuza ngefees ukuthi bakhwezeleni bathi bona into zonke zikhwelile. Okufethi ukuthi nxa abantwana besikolo kumele badle isinkwa, isinkwa sikhwelile, so akwenzi ukuthi behlise ifees. Kunzima vele ukuthi abantwana babuyele esikolo kade singoba ifees ebiku 400 and something yakhwela kathi siba yithi 1200. Angikwazi vele ngakubiza into kuyini lokho okwenzakala kithi la. Kunzima ukuthi abantwana sibabuyisele ezikolo.
Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kambe umongameli Emmerson Mnangagwa engaba esekethisa na kudaba lokukhulumisana lomkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Lo ngumbuzo iningi elisele lizibuza wona ngempela sonto ngemva kokuba uMnangagwa elobe enkundleni ye-Twitter ukuthi kumele uZulu akhulumisane njalo asebenze ndawonye ekwakheni ilizwe. Uxwayise njalo uZulu ukuthi alandele umzekeliso kaMuyi uMnumzana Morgan Tswangirai yena athi wayebambanisa abantu njalo elithanda ilizwe lakhe. Abanye bathi amazwi la atshengisa ukuthi uMnangagwa usephelelwe ngumphako njalo usefuna ukubambisana indima loChamisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda waqala ngokumbuza ukuthi kukhona na ukutshaya amanzi kudaba lwenkulumo lezi.
Well, akukho ukukhanya ukuthi izani sizwisise ukuthi indaba yokukhulumisana kwamabandla iqakathekile njalo iyengalungisa umkhonomi. Kodwa siyabona ukuthi imbiko evela kuma-economist amaningi kugoqela labe-African Development Bank itshengisa ukuthi abantu bathi kakube lokukhulumisana nokulungiswa kwendaba zombusazwe ukwenzela ukuthi umkhonomi uthole ithuba lokusukuma kumbe lokuthi ungaqala ukukhula.
Yena umongameli Emmerson Mnangagwa useke wazama yini ukukhulumisana lomnumzana Chamisa?
Hayi, ngakukabi khona usegcekele okungakhulunywa ngakho ukuthi useke wazama ukukhulumisana lo President Chamisa. Esikwaziyo ukuthi President Chamisa ulokhe eqhubekela phambili ngokukhuthaza esicho ngendlela yokuthi ukukhulumisana lokulungisa zombusazwe kukhanya kuyiyo indlela eyodwa engalungisa umkhonomi welizwe leZimbabwe.
Sike sezwa ukubana bakhona abezokholo abazama ukuthi bahlalise umnumzana Chamisa lomongameli Mnangagwa. Kuhamba njani kudaba lonono?
Besebezamile okwesikhathane eside. Siyakwazi ukuthi inkundla yeZimbabwe Churches Council ikeyaza ezTC ikeyazama kakhulu yenza ekade kuthiwa ngama-national breakfast meetings. Kodwa siyazi ukuthi ekugcina upresident uChamisa wahamba watholakale khona. Upresident Mnangagwa wakhanya engabuyanga wathumela abantu. Ngiyazi ukuthi basazama ukuthi kungabe khona oko kuyaqhubekela phambili. Udube Silalo lokuthi uPresident Mnangagwa akafuni ukukhulumisana lo President uChamisa, ulokhu ezama ukuthi afuqele indaba yokukhulumisana eceleni ngokukhulumisana nabangani bakhe abafana nabo Professor Maduku labo labo mama uMakhulu.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Abazingo kwenzakala emadilini aqoqwa ngabasakhulayo abizwa ngokuthi ngamavuzu parties bathi kuyadanisa ngoba kuveza sobala ukuthi abantwana sebengumhlambi kazelusile ongelalo ikusasa elihle. Abanye babantwana laba inengi elilabazali abasebenza kwamanye amazwe babotshwe ngomgqibelo kobulawayo. Besetheswa icala lokunenga umphakathi le lokusebenzisa izidakamizwa. Umthethwandaba kamantshi ukhulule abanye izolo kwathi abanye balokhe bevalelwe estokisini. Abanye bagwetshelwe ukwenza i-community service. Abantwana laba babikwa beqoqa amadili kakhulu nxa isikolo zivulwa kumbe zivalwa lapho abasebenzisa khona izidakamizwa ezifana lensangu bephuza utshwala njalo baye emacansini nje kungabi indaba zalutho. Umabhalane wenhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo e-Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uchasisele osithandekile Mhlanga weStudio 7 ngokwenzakalayo kulawa madili.
Okwenzakalayo laphana na kuthiwa kwezinye indawo kuzungena i-password, kumele ube le-password. Nxa beyi-organize bayanikana i-password yabo bona ukwenza ukuthi nxa ungena ekhombini bayakubuza i-password. Nxa ungayazi kusho ukuthi awusuyowafa. Nxa ufika khonapha endlini bayakubuza i-password iyabe isingesithule yokungena endlini. Nxa ungayazi kawusowomunye wami. Then kwezinye indawo kuthiwa nxa kungenwa umthetho wakhona ukuthi endlini kawungeni ugqokile, ungena vele usumunu. Ukuthi nxa solifikile laphana-ke nxa sokukhetha lawo majaha osokumele umuntu abelalo ngoba kuyasokusiba ngama-partners laphana, sokusenzwe ukuthiwa ispinay bot uza round isimbodlela ingakhomba la emkhombileni nalowo muntu ongumfana abafana baye behlezi benza isigombolozi kumba amankazana enza isigombolozi imbodlela le ingaqondana lo bezithi umlomo wakho ungaqondana umuntu lowo nguye usasiba mwakho wena majika imbodlela kuye kwaba abanye behamba emabridgini uyakubona i-SOS ngale kula mabridge ezitimela laphana ungangathi uye-UCE lapha bebefika abanye khonaphana kukhothanywe khonaphana amankazana avale ubuso ngeziketi bakhothane nethi befike ngo 2015 then abafana baye lokubebuya ke uyabe ebathesta wonke amantombazana lawana le border ukuthi ungubani abungakwazi njalo njalo
basebezithethe lezo zidakamizwa kumbe bakuthanda bakwenzayo bafuna ukubona ukuthi kunjani
lokho vele anti bakulungisa bengakathathi izidakamizwa so ngezindlela singaza ke sibheme izidakamizwa sithi izenzenza bebe balengqondo enjalo vele izidakamizwa nje ngezokuthi kwebe sokuyi icing on the cake
njengoba sibona ukuthi kulabanye abaleminyaka engamachumi amabili lanhlano 25 esingathi ngamadoda asekhulile lapho engabe ehlukuluza abantwana
i-element ye-abuse khona but bona aba-abuse bona babona ngantiwa yikukholisa nxa sikhuluma ngento leyi singacabanga ukuthi ngabantwana kuphela bakhona abantu abadala abayibo abapha bona laba bantwana imali andiyakubona ikakhulu abangamantombazana then at the end of the day umntwana lwana nxa sethe wathatha lezo zidakamizo lwana umuntu uyabe semu-abuse literally ngoba nxa ukuthi uyabe njani uyabe engakwazi akwenzayo yena njengokuthi bekukhulunywa ngokuthi kulo mntwana ole 13 years but bephakathi khonaphana so antwana umntwana nxa ele 13 years esenikwe lo tshwalo banathi bubona buphuma kumabona kude inkalaka zembodlela leziyana nxa sethe wadakwa kambe angabe kwenza uyabe kwazi yini but uyabe kwazi ngulo mdala uyabe abuse bakhona abahamba vele bele njongo yokuya-abuse bakhona abahamba bengakwazi ukuthi baya-abuse
kambe ukuthi laba ababagcinileyo ogogo oyisemkhulu obabakazi bayakwazi okwenzakalayo
abantwana bahlakaniphile ikakhulu nxa ehlala nabantu abangasebo bazali bakabadirect uyaphuma babezizathu ezishiyeneyo ngifuna ukugijima ngedorobheni ngiyedinga lokhu kumbe abanye bayabhadayo ama-holiday schools ukuthi umuntu abefunda uyakusebenza konke kokana kuyizinto lokhu angukuthi aphume endlinile ngikhuluma nje nge-weekend abanye bebehambile kibo windame abanye behambile kuthiwa yi-rest camp ngale nxa ungantu uhamba ngo-post road bebekhona abaningi bonaba banjweyo vele babanjwe sebevela khonale sebebuya edorobheni ukuthi sebezotshengisa abanye ukuthi bona bahlakaniphile sebedakiwe basebebanjani
umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesifazana osedonsele umeli wemperengwa North etalele parliamente umnumzana Tafanana Joe edinga ukuthi amhlawule imali engange $30,000 ngoba esithi uJoe waya laye emacansini wamchitha ubuntombi wasesala ukumlobola lanxa nje wayethembisile. UJoe lilunga lebandla elibusayo eleZanu PF. Inkundla yezimlife.com yona ithi kulezimbamgodi eziyisithupha ezisatshelwa ukuthi zingaba zifele engozini yokudilika komgodi weNugget Mine ematopo lapho ebezigebha khona igolide izolo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ndinjani basakazi abahle, mina igama nguPaul Mbadana Ndlovu, abanye bangazi ngokuthi nguBush Guy. Ngokuhlala ngihlala eJohannesburg ngomsebenzi, kodwa ekhaya ngibuya eFlabos kukudla umnyama mahlaba ayithwale endaweni yasewanezwe. Mina okusenhliziyweni nami balaleli, bengithi mina mhlawumbe kithi la embuya khona kunemayini, imayini le bayibiza ngokuthi yibhinyaphi mayini. Ibhinyaphi mayini le iyasebenza, isebenza kahle mpela, yonikezwa amaChina. AmaChina enza imali enhle kakhulu, but uhluphe sinalo thina singabahlali bakuleyo ndawo enenotho leyo yegolide elithathwa ngamaChina. Kasila mgwaqo okuthi ungakhona even uhambisa ibhasikili kuleyo ndawo. Kodwa ubuhlungu yokubana amaChina athatha umnotho wakithi kulani indawo. I-government ayizihluphi lokuthi ingenele, mhlawumbe ukuthi amaChina lawa iwaforced ukuthi kungenani, athuthukise phela indawo leyo, asebenzise leyo mnotho awuthatha kuleyo ndawo, ukuthi at least abahlali bakuleyo ndawo bavune labo okuncane kulowo mnotho otholwa ngamaChina. Kodwa lutho, asitholi lutho. Next, umuntu uma egula uyaswela ukuthi ungamthwala kanjani, even unenqola or unemoto awukwazi ukuthi umuntu ungamthwala kanjani umhambise esibhedlela ngenxa yokuthi awuna mgwaqo, akula lutho. Kodwa amaChina ayenza imali enhle kabi kuleyo ndawo yakithi. Yikho mina osenhlizweni yami and ngibuhlungu ngalokho. Ngiyabonga.
Mina-ke igama nguBrian Ndlovu, ngihlala e-South Africa. Njengamanje into esizibuhlungu kakhulu umsakazi ukuthi njengamanje kulama-election la azoba khona ukushana kwakusasa. So into ebuhlungu kakhulu amacimbo la akhampenayo, akhampena ngokuthi bona bathembisa abantu ukuthi mahayi bengawina bazoxotsha abantu bangaphandle bababisele emuva back to abantu abangenama-papers ayinabo. Manje into ebuhlungu umsakazi, akekho umuntu ongaziyo isimo saseZimbabwe, especially amazwe alawa omakhelwane wethu, ngoba nathi masinohlupho ngalezimbabwe kanti sikwasibalekele lapha. Nabo kusakaza sokungenzeka kuvuke ilizwe leli kuvuke sekunjani ezimbabwe, bazothanda babaleke mhlawumbe izimbabwe sokungcono babili bezimbabwe beqashe izimbabwe. So bangathi bona mabekhampeni abakhampeni ukuthi ama-foreigners sizowabisela emuva, abakhampeni ngendlela e-right ezosuthisa abantu umphakathi wala e-South Africa, ukuthi bakhampeni ngabanye abantu ukuthi hey ngavuthe iqembu elithize thina sokwazi ukuthi sidudulele abantu laba sibabisele emuva. Le nto bayikhuluma ayikho right. Sinje singama-foreigners izwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi manje pho masejikelwa ngabantu abangomakhelwane bethu, thina sithi yibo masilokuzima socasha kiwo basijikele nabo bathi mazingavotela mina zixotsha ama-foreigners abile emuva. Izwisa ubuhlungu kakhulu ngoba i-South Africa siyibona njengelizwe elingomakhelwane wethu kakhulu eZimbabwe, ukuthi siyakwazi ukuthi sithole usizo. Nabo kusaza mangabela into embi behlelayo bazothola ukuthi nabo bahambe beyicashe eZimbabwe, ngoba impilo yaziwa ukuthi kusasa kuzoba njani, ngoba kunje nje kuyavotwa kulokushana kwakusasa. So into le bayikhulumayo le abakhulume beyinanzele ukuthi ayikho right, iphatha kabi abanye abantu, ngoba sonke singama-Afrika, singabantu abamnyama sonke. I-South Africa le ilizwe labantu abamnyama, iZimbabwe kuyafana ilizwe liyi-one. So le nto bayikhulumayo le izwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi bazoqakathekisa abantu ababuya from overseas bethi ama-investor, thina umakhelwane babo labo basuke next door lapho basibize ngamanye amagama abuhlungu kakhulu axazulayo. Ibuhlungu kakhulu into abayenzayo le, cela ukuthi ngona mabe ikhampeni abakhampeni ngendlela ezi-right, mabethembisa abantu bathembise umphakathi ngendlela ezilungileyo, akuthi bathembise abantu bakhampeni ngokuthi ngona abantu basuke ngaphandle sizobaxotha sibabisele makubo. Ayi-rightanga le nto le, ngoba impilo iyatshintsha, kusasa kuyavuka kuso kuzokungeyinto enzima kakhulu ukudla eZimbabwe, la badinga ukuthi bayiphephela le Zimbabwe. Ngiyabonga kakhulu umsakazi wami.
Wajani wasakazi kwi-Studio 7 labalaleli bethu abahle. Lapha ngithanda ukukhuluma ngendaba yomnotho wakithi elizweni laseZimbabwe. Uhulumende eqinisweni udlala ngabantu. Umnotho ugugudekile, izinto zikhuphuka emini nasebusuku. Akana nyembezi nabantu, abantu sebezwele bayahlupheka, sebeziphephela emazweni ahlukileyo bezama ukudinga impilo ngenxa yalokho sokusenzakala. Kubuhlungu, ngakho siyacela ukuba uhulumende makabe nonyembeza nabantu abazwele phezu kwalokho ababhekane lakho manje. Njengoba manje sikhuluma, imvula yikho, imisebenza yikho, ikusasa yentsha ikuphi khona lapho? Sicela ukuthi khona kufake emqondweni yakhe lokho, angakhayeli ukubusa kuphela kodwa akhanyele ikusasa yabantu bakhe ukuthi khona iya kuphi, bayophephelaphi, sizoba iziphephele uzobe nini. Akanawo yini unyembeza kubuhlungu lokhu bakwethu? Anginawo maningi, but into engicela yokuthi khona uhulumende makavusa ikhanda abo ahluzisise le ndawo ukuthi adingivele kahle kahle angayilungisisa kanjani. If ehluleka nganikeza abanye ithuba bezame nabo. Into engikalakathayo ukuthi ilizwe lithuthukise phambili, ukuthi ngubani obusayo hhayi awukhethelekile, kodwa sicele inikeza abanye ithuba ngoba lokho okwenzakalayo kubuhlungu. Ungakhethelekile ukuthi ungubani, ungabe kumbe usephalamende, ngabe kwezomabutho, ngabe kwezokufundisa, kumbe ngabe umuntu nje kazana ohleziyo siphila kabuhlungu. Mina ngibuya esigabeni sekhezi. Ngiyabonga.
Bogebe kungabalaleli bethu abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.
Yebo, 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 mtswakazi omuhle. Igama lami nguMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa kuhlelo lwethu labatsha, uhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngodaba lwamadili aqoqwa ngabasakhulayo abizwa ngokuthi ngamavuzu parties. Ngempela viki kuboshwe abatsha abatholakale beganga emadilini la. Abanye bebenathutshwala kulabanye njalo abakade behabula izidakamizwa njalo besemacansini lamantombazana. Omunye wamankazana la uleminyaka elithumi lantathu, 13. Amapholisa athole njalo amaphilisi asetshenziswa ngabesilisa ukwenyusa umdlandla wocansi okubizwa ngokuthi nguvuka-vuka. Kuyini okwenza ukuthi abatsha baqoqe amadili la? Kuyini okumele kwenziwe nguZulu ongavimba lokho? Abafisa ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ukuze silithinte. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana e-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye-bye.
Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Olethulela izindaba zekuseni yimi uNtungameli Nkomo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amalunga ebandla lamademocrats eMelika athi asevuselela uphenyo lwawo phezu kwendlela uhulumende kamongameli Trump aphatha ngayo ingozi yesiphepho esehlela ele-Puerto Rico ngo-2017. Amapolisa akwele Pakistan athi asebophe izizalwane zakwele China ezilitshumi ezetheswa icala lokugqilaza abesifazana bakwele Pakistan zibabamba ngamandla ukuthi bathengise imizimba. Odinga ukumela ibandla eliphikisayo kwelemelika kukhetho lukamongameli elamademocrats umnumzana Cory Booker sethule uhlelo athi uzalulandela aqede udubo lokubulawa kwabantu ngemibhobho mahlayana emelika enganqoba kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Imbhobho ithengwa kalula emelika njalo udlakela lubhahile. Kunzima ukuqeda udubo lolo ngoba akula kuvumelana phakathi kwebandla elibusayo elama-Republicans leliphikisayo elama-Democrats. Zikhona izimuli zeZimbabwe esezilahlekelwe izihlobo emelika kudlakela lwemibhobho. Ukuhlaziya udaba lolo sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khona apha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson sambuza ukuthi ubona amademocrats ephumelela na.
Le indaba enzima kakhulu, angiboni bephumelela noma mhlawumbe kungaba khona ngathi mhlawumbe i-impact engaba khona ngemizamo yabo, kodwa angiboni bephumelela ngesizathu sokuthi imibhobho kwelapha kwele Melika iminingi kakhulu esezandleni zabantu esemthethweni lekho emthethweni. Njalo nesukele ezidlulileyo lapha esike sabona khona xa kusiwa khona inkulumo mpikiswano yemibhobho, ubuthola ukuthi ukuthengiswa kwemibhobho bekuqansa, abantu becabanga ukuthi mhlawumbe kuzavalwa ukuthi kuthengiswe imibhobho. Njalo ukuwuthenga nje wona umbhobho ezitolo zombhobho kulula kakhulu, kufanele ukuyathenga isinkwa. Ngakho lokhu sokwenze ukuthi kugcwale impopho eminingi kakhulu ezandleni zabantu. Njalo ingananzelela abantu abaningi abale mpopho lapha emelika, uthola umuntu engela mpopho owodwa, uthola ele mpopho engu-12 banempopho eminingi ngakho angibona ukuthi bazakwenelisa nje ukuthi babe le control over impopho
ikakhulu imibhobho elamandla kakhulu thola umuntu ele AK-47 engumuntu nje engayisebenzisa empini uyabe eyisebenzisana uyabe eyithini
kwani ungathi uyanazelela babumkomo umbhobho vele isikhali sokudubula umuntu singakunanzelela njalo abantu abaningi abanempobho laba ngabantu abahlala emadolobheni njengoba imelika kule dorobho singathi i-developed khanti abaningi bahlala emadolobheni ngakho isizathu sokuthi bathole impobho eminingi kangaka yini vele kukhona inhloso embi lapha akula nyamazane ezivinyelwayo abantu vele babe le nhloso yokufuna ukudubula babemele lelo thuba laba abangawusebenzisa khona umbhobho wakhona ngoba umuntu kangeke athenge impobho izibe mningi kangaka ahlale ingadubula ingasasebenzanga yikho kwenza indaba leyo mpopho ibe indaba enzima kakhulu mpela ngoba sinanazelela abantu ababulawa yimbhobho lapha baningi kakhulu
nxa sikhangela ukubana umbhobho emelika ungani uyingxenye yeculture yabo yemvelaphi yabo yemkhuba yabo ubona bengathola usekelo yini bona bebandla lamademokrathi bengagijima ngendaba yokufuna ukwenqabela ukuthengwa kwezikhali eziyingozi
kungenzeka ukuthi baluthole usekelo kodwa ngibona lokhu kunzima ngoba lalabo abayithengisayo imbhobho ingaba lehungahunga elithi bona labo abayenzayo bayafaka ngathi okuncane kumbe ngithi inkukhu kubona laba abakupolitiki ukuze izinqumo zabo zokwenqabe or zokuthengisa kwempopho zenzakale ngendlela elenzuzo kubo ngabo ngeke bavume ukuthi impela impopho kube lula ukuthi phambi kuvalwa nje bona beyithengisa yikho njalo ungananzelela kulabanye abantu asebenze bekwazi ukuzenzela impopho nje ezindlini zabo sebezikhandela impopho emzini yabo esebenzayo ngakho ngiyakuthezelela njalo kunzima ukuthi baphonge ukuyiceda nje kalula le ndawo
ngitsho abantu abahlanyabe ngaze beqhubeke bebulala abantwana ezikolo ngemibhobho bedubula abantu kumamozi lapha kusifa abantu abaningi
ungakunezelela msinkomo ukudubula abantu nje emamoli kumbe ezikolo sokungathi kuyihobby ngesilungu sengasekuyihobby lapha emelini
umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala emelika Sanibonani emakhaya lingaba linjani kobulawayo Gwanda Plumtree Harare Cholocho Vukani sokusile nazo sanbonani inamba ehlanyayo le abasanda ikhipha siza kuba laboke kuhoza Friday emalangeni njalandelayo singakehlukani ke sikhangele ebezihamba phambili ngamafitshane Isikolo siyavulwa namhla abazali bekhala ngokuthi ngabalayo imali yokubhatalela abantwana kanti lababalisi labo bathi balakho ukukhalala umsebenzi phezu kodaba lweholo. Hayike kwanele mthwakazi omuhle likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Zikhona njalo eze kuseni hlanganani lami ekusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguntungamilinkomo litshone kuhle.